Inhlanganiso ezijeneyo zithi zifuna kubiswe okwenzeliwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Inhlanganiso ezijeneyo labantu abambalwa abakhankazela ukuthi kugedwe amathambo abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe weGugulawundi kusukela ngomnyaka ka-1983 kusiyafika umnyaka ka-1987. Udaba lolu soluphanyekwa emthethwandaba libandla lezaphu, inhlanganiso ye-ibhethu likazulu lezinye ezifisa ukuthi uMnangagwa iMathebeleni Collective, uhlangothi lwezamasiko, unkosikazi Jane Williams le-Commission ye-National Peace and Reconciliation bamiswe ukugebha amathambo abantu ababulawa yigugulawundi. Umqondisi wenhlanganiso ye-ibhethu likazulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo uthi bafisa ukuthi uhlangothi lwezokwenzakala kwe-ekhaya luncedise ukuthi kulandelwe isinqumo esilakho ukuthathwa ngumthethwandaba ngensukwana ezilandelayo. Ufuzwayo uthi bafisa ukuthi umthethwandaba wethule isinqumo salo ngesiphangiphangi ukwenzela ukuthi uMnangagwa, unkosikazi Jane Williams labanye abasanda kwenza umhlangano ngodaba lwegugulawundi bamise ukubamba amathambo abantu ababulawa ngombhuqazwe lo eMathebeleland leNkabazwe. Inhlanganiso ezijiyeneyo zithi igugulawundi yabulala abantu abedlula inkulungwane ezingamajumi amabili 20,000, ikakhulu ababesekela ibandla lezaphu okwakuthiwa babesekela abahlamuki. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngodaba lolu. Ufuzwayo uthi benza lokhu ngenxa yokuthi kulabantu abafuna ukwenza okungaqondakaliyo ngombhuqazwe wegugulawundi okuthiwa wakhokhelwa ngumuyi uRobert Mugabe, uMnangagwa labanye.
Indlela abakhuluma ngakho akusikho okufiswa yilabo abathiwa izihlobo labantu beMandebeleni kunye labeZimbabwe. Kuyindlela embi esikhangelela ukuthini ayisoze yenziwe ngendlela ezayiyenza abantu bebe lokuthula. Njalo kunye ungakhangela uma bekhuluma ngalolu daba nje, akusacaci ukuthi umoni nomonelwa, into le is not victim centered, it's about u-Emmerson kuphela. Igqotha lethu ngumathobane Ncube lo Nqobani Sithole, babe Ncube legal practitioners, yibo abasimeleyo.
Udaba lolu lungena nini emthethwandaba babafuzwayo?
Kufuze ingene masinyane ngoba esikukhangeleleyo yokuthi labo abangani bafuna ukuganga bangaqala imisebenzi yabo yokuganga ingabe nini. So yikho sifuna ukuthi sikwenze ikhothi ingene masinyane ibamise, ngoba into leyo ungayikhangela iyenzakala. So kusukela kumnyaka ophelileyo umongameli labangani bakhe bayahlangana, kabahlangani labantu abathiwa izihlobo zihlanganela labangani bakhe. So sikhangelela ukuthini, kumiswe kwenziwe into eyiyo. Abantu kufuze begejwe civil kodwa akwenziwe into eproper. Njalo kulezinto ezinye kuhamba abahlala behlangana abangazikhulumiyo, ngoba uma sithi wena uza ufuna ukuthi abantu begejwe bebekwe ngendlela, kodwa kungacaci ukuthi kuyenziwa njani. Kule mbuzo eminingi esebantwini. Secondly, uma ukhuluma ngokuthi kugejwe, what about laba abantu abatshontshwayo? Akusakhulunywa ngabo. Izihlobo lazo phela zalabo abatshontshwayo ziyafisa ukuthi mhlazana kuthiwa kwangona sokuqaliswa lolo hlelo, labo zitshela ukuthi izihlobo zabo zingaphi, lazo zibe ziphatheke ekuzibekeni ngendlela eyi.
UMnumzana Mbuso Fuzwayo ngumqondisi wenhlanganiso ye-ibhethu likazulu, sixoxe laye ekubulawayo. Unkosikazi Jane Williams uthi kuningi abafisa ukukwenza ngombhuqazwe wegugulawundi.
Okuqala, sizabe singena ematobo sikhangelisisa kakhulu ukuthi abaswela amabhesi ngabobani mayelana legugulawundi. Kumeni kulabanye abangaphathekanga kugugulawundi, kodwa eMandebeleni siyakwazi ukuthi vele amabhesi lamadesi asiwazuzi lula. So ama-community kumele sibasinike sibe lama-beneficiary list. Sikhangelisisa kakhulu futhi abathileyo ngegugulawundi ngabobani, ama death certificates abuye njani, i-cause of death, isizathu ukuthi babulawa izabhalwa njani ku-birth certificate leyo. Yiyo izinto besihlala sixoxisana le-ministry sivumelana ukuthi izabhalwa njani, because ubala crossfire ayi umhlolo leyo sifuna ukuphume kuhle ukuthi umuntu lo wabulawa ngenxayani so ngathi sidinga even sidinga abantu abanyamalalayo sibona ukuthi death certificate leyo ingabe ibhalwa njani wonke ama-beneficiaries lawa siwazuza kuqala kumatobo district singawazuza sesibhala phansi konke sesizahlala phansi le-registrar general's office sihlela ukuthi bazaletha how many ama-mobile teams lapha abasoze bayifike emapisa ama-team azangena village by village skolo by skolo bencetisana lathi sizabe sikhona to make a sure ukuthi abantu should feel relaxed bangakhanya ukuthi hayi sebezasibulala futhi sebenika abantu bonke laba izinto lezi
kodwa abantu bathi phela kumele umongameli aqale ngokuxolisa ngoba bathi phela laye wayephakathi kwe-ground delay kulokuthi abantu banikwa ama-birth certificates abanye bangikhona sebaguga abanye vela basanidi kathesi so ke yikho abantu abathi bayakufuna khonokho akutho ukuthi ubona njani
yes hayi simtshelile sihlala simtshela nxa sihlangana laye kodwa ngeke simfose sifuna i-genuine sifuna kuphume ngaphakathi kwakhe inhliziyo yonke ibuye leyo acknowledgement nxa izabuya futhi i-apology ibuye ngenhliziyo yakhe yena but for now esizabuya siyenza indaba lezi ama-low hanging fruits okuvuthiwe ongaphansi esingayibamba kuhle singayikhweli isihlahla yizinto esizaqalisa and lapha sisathesta uhulumende kumele ba-genuine yini bazimisele yini asinetisanini bozulu sibatheste nini sindawonye
ye kulabanye njalo abathi uJerry Williams akumelanga ukuthi amele abantu ngoba yabakwazi ukuthi livele liyenzani njalo kumele ukuthi kuqalise ukuthi nga abantu babakhulumisana lohulumende kulokuthi lina libamele ukubona njani khonokho
ayi thina simela ama-members e-Matabeleland Collective uyitsho obona ukuthi yena laye ufuna ukumela abantu ama-members akhe kumeni izakhamizi abasebenza kiyo bangaquma straight emhlahlan e-president's office e-state house bacela leyo appointment
unkosikazi Jane Williams okwenhlanganiso ye-Matabeleland Collective sixoxe laye ekubulawayo